abezombusazwe abagoqela abebandla elibusayo elezanu PF bathi bafisa ukuba ngabe iyaphela limpi ngoba isiphazamise abanengi umhlaba wonke jikelele hatshi kwele Ukraine kuphela. Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla ebandleni leli ulandisa kabanzi ngalokho.
IRussia layo silabangani baya asebeyibona ukuthi hayi lapha isithelelwa ikakhulu iChina le North Korea. Zingangenela iChina le North Korea lapha entweni leyi kuzagcina sokuphuma into esiyibala sithi yi-Third World War. Third World War izakuba khona nxa into leyi ingasabanjwanga kahle. Kodwa ke okukhona ukuthi kathesi sikhangelele ukuthi nxa mhlawumbe bona oChina bengancedisa ukutheni bekuthi kube le ceasefire kukhulunyiswane kuqedwe impi yeRussia. Kodwa ke okukhona ukuthi njalo ingozi yayo i-Third World War ingalumatha ingaqala noma nini ngalesi sikhathi ngoba vele sokuyingamazwe alwisana lelizwe elililodwa eliyiRussia. IRussia abangani balo bazagcina sebethelela kwese kuvuka i-Third World War.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana uStalos Siziba, laye upha umbono webandla lakhe ngalempi.
Thina sakhuluma kakhulu ubana thina sikhangelele ukubana umhlaba wonke kube lokuthula ikakhulu ke ubuzwanana phakathi kwamazwe ke awe Russia le-Ukraine ngenxa yokubana i-United Nations ilakho sobala okufanele kwenzakale ke uma amazwe amabili ehluphene kungabi lokuzwanana. So thina sibona ngani into eqakathekileyo yikubana ke kube lokukhulumisana ukuze kulungiswe udaba ke lwempi ke ese-Ukraine le-Russia.
Ophatheke kwezokuhlaziya ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ulandisa ngosekuphazanyiswe yilempi eZimbabwe.
Ngathi mina impi yaseRussia le-Ukraine iba ngokuthi intengo yamafutha awe-petrol le-diesel aqonge kakhulu. Lapha eZimbabwe ungela amagetsi siyakwazi ukuthi ama-industry amaningi asebenzisa i-diesel nxa ungela amagetsi. So uqonga kwentengo leyo kwenza ukuthi intengo yezinto eziningi kakhulu layo ikhwele.
Ukuqhubeka kwayo limpi ukutshela uthi kubangele ukusilela kwengqoloyi elizweni.
Kwaba lokungatholakali kwengqoloyi lapha eZimbabwe ngenxa yempileyo ngoba siyakwazi ukuthi ingqoloyi eningi esiyisebenzisayo ikakhulu ekulungiseni isinkwa ivela khona ngale eRussia le-Ukraine. So ukungazwani kwabo kumbe impileyo iba ngenjalo ukuthi singabi le ngqoloyi eneleyo.
Lanxa umphathintambo wezokuthengiselana uDr. Sekhaya Nzenza enganelisanga ukusithumela amazwi akhe, uthi impile yenze eleZimbabwe ladinga ezinye indlela zokuzinakekela efana lokuzilimela ingqoloyi. Limpi yaphazamisa abafundi beZimbabwe abaningi ababefunda kwele Ukraine ngesikhathi iqala. Iningi labo babefundela ukuba ngodokotela, omanjinela leminye imisebenzi eqakathekileyo. Imizamo yokukhulumisana lalaba bafundi yehlule, oyedwa wabo ongathandanga ukubethwa ngegama loba ukuthathwa amazwi umane wathi sewasuka e-Ukraine. Lomsakazo kawenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngale impi njengoba umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ethe uphathekile. Kodwa ngomnyaka odluleyo eleZimbabwe livote liphikisa isinqumo se-United Nations sokuthi eleRussia like limiswe ukuba lilunga lale inhlanganiso ngoba kuyilo elahlasela ele-Ukraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.